VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 kumbembido 2018 ngokhiphs dube endabeni zethu lamhlanje inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanupf lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-extraordinary congress unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba jikelele umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Africa wokuqala. Iningi lamalunga edala lephalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi unkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Africa okwakuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisa le-Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria. Asizweni ekhuluma ese-Africa.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amaningi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lezwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edala lephalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlangudlangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MTCT unkosazana Thokozani Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale lephalamende aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni le-MDCT bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe u-Honorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lwe-MDCT ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho igcine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlangudlangu asibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwaleni induku kumbe izigodo betshane. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eyaphambili kungela budlangudlangu.
Unkosazana Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana lezabatha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza unkosazana Thokozani Khube bemdelela ngoba engowesifazana.
I-politics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangene ku-politics bezetshaya abanye sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama abangene ku-politics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana sikhanyisiwe Mpofu olilunga ledale lePhalamende emele iMathebeleland North uthi buyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yesilubonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirayi umkhokheli weMDC lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endaweni ethi esigudleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungile laye ukuthi abe yinkokheli.
Elinye njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi unkosazana Madeline Bebe laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana kuMDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMath North engibo mina silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana wevele eswele ithuba kusikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lePhalamende emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma emaNdebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengumr Khuphe ngabe kakubenzakalanga lobo udlwangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale lePhalamende unkosazana Priscilla Misi Hayirambu iMushonga uthi udlakela olukwi-MDCT uyalwazi laluthandabuzi ngoba waphuma yilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiyezihlalela ngikhaya ngigcine abantwana kulokuthi ngihambe ngiyifake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxase ngifile akula muntu ozabe yaxhasa.
Inengi emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kwamakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusasa mhla ka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uzakwenzelwa ngapi. Kumphathintambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Itimu yethu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho bazenzela imali bazenzela amabhizimusi azasupporta izimuli zabo. And lonyaka itimu yethu siyithatha siyihambise zabelweni sizabe sisenkayi eMathebelele North eGwelutshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sitageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuza kwenzakala kulomkhosi eGwelutshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye lakuhlelo lweLive Talk Women's Roundtable. Asihluzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni leMDC lulakho kuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela uMoyi uJoshua Nkomo akhokela ngayo engabadlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abatshiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulisana okukhona ebandleni leMDCT. UBenedict Nhlapo usipha loludaba eseJohannesburg kule South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni leMDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla leMDCT zifunde ubukhokhelo obuqotho kumuyi okanye ngolo uJoshua Mqabunga Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekane lalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ngolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda lokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena, wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile, uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Khanyisha Sinkala wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlongudlongo bebandla leZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT, ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism, ofuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntanenhlabathi. And manje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uliNdebele, kumbeni uyachaywa bizothiwa dissident ibuyela kini, exotshwa eMtare elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo, ikibo sokukuphi?
Umgcini sihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandleni le-MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba i-MDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika, kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kwelemelika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikubiza ngokuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubona eZimbabwe njengezaphu, sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku betshayana bodwa, bebizana ngemhlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi ibandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva konqoba ekhethweni ka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubukliwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula, kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo, abantwana isifundo esasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakade, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi-ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya, zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini, lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokrasi. Katika lila constitution na ukuthi ma kuxakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besiNdebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli, kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni le-MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba ebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba inhlanganiso ezinkulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 ngo 7:30 kusiya ku 9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 15775 kilohertz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okuqoqela okubehlela nxa bebhubhelwe. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzulu waseSierra Leone uvukele emadabukakusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye lamunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwale Neymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress lomkhokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe oselukumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Mutinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front. Umevis Kama usethulela lolu daba.
Izilogane besenziwa kulo mhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe ngumgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, iChildren of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawo yakhona actually ngithi thina kuyasimangalisa ukuthi umuntu former president besimrespecta thina njengebandla, yikho even enga-expelwanga akagxotshwanga emhlanganweni, but ngendlela asenza ngayo seyitshengisa ukuthi yena seyi-coward. And thina njengama-youth we are disappointed with him. That's why lapha sesit phansi laye, but all along we used to ukuthi simrespecte njengo former president and njengo also sasimthatha njenge a revolutionary icon. So thina sithi we are now disappointed and sesithi phansi laye asamfuni.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sale nhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizwe ukubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani bekube khona okubuyisiwe ngabasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, and sibona ngani silokungathabi. Besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama elections abuye lawo sizawawina njani esinika indlela yokuhamba ngayo kodwa nxa esenguye osebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwema elections yena sasimbone engumuntu ohlonipheka ezanupf akuda nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha do anything ukuthi silwele into leyi ethi ayilegasi esitshiyele ngabazali bethu and if it means ukuthi singasakhulumisani laye hayi yikho lokhu it has come to that we are the last line of defense and we won't apologize for that anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy he stands as a threat and will do anything not anything but will do what we can against those kind of characters
emazwini akhe awethule kwabasakhulayo laba umongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukamgabe lomthinisi
the former president Saitanya currently we see in the media
owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo ngokuya kwesikhathi sizokuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba asazi ukuba liqiniso na loba hatshi
uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokeli ebandleni lakuhulumende ambience 2 youth singing ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba. Lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And ukuthi isikhiwo sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani. Ubuso ukhipha ke izithupha zakho ukhipha izinto zakho kuyakunceda. Empilweni.
Ah, kuqakathekile kakhulu. Kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya.
Inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo. Lazi kulento engayinanzelelayo. Ngathi ngisuka emsebenzini i project yami yayingeye retirement phobia. Yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ukhaya abantu umsebenzi yethu phela abantu bahle beqaqa kudubeka akusela imali ebuyayo akusela izinto zasahambi abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuso siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediyo so sikhuluma nje kwakathesi kule project engincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali ikhitshwe njani ukuthi igcineke njani ukuthi ingadliwa ngumkhonomi ingadliwa ngumbuso welizwe but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla ngizathola impuphu ngizathola isithebo ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula endlizi yami yabuhlungu wayethola $10 ngenyanga i-$10 ekadithenga then ibithenga ngumizini kwezimbili lochago usicabanga ukuthi umuntu uyabesebenza iminyaka yonke leyi but nxa sekumele umuntu aphumule athole ukuthi iindleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani zingasabuyi so yi-project kade ngisayenza ncediswa ngabanye abakhonapha futhi iingcithi zalapha ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana
liyabe lisenzani sibili
yikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthatha i-retirement ukuthi umuntu nxa ususiya retire ube kwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Anti lawa sethu imsebenzi ukuthi uya kuphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But leyo buya nyanga zonke iyabe isincane isingaseneli vele lokubhadala irent. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irent, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu esidlisa inkwa, akwanise ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo, not ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthu kanjani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincishi zangapha ukuthi siwulungise, and ngethemba lapho umnyaka usuyaphela kumbe usuphakathi sebe kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngakhi.
Ebengikubuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyefundisa kungaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele, ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance, ama-life policies ukuthi ubeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe ilutshwana.
Lo ngunkosazana Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika, obekhuluma lo Prasetis Jeremiah. Loge ngumculo ka Bob Marley. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sikhokhela namhlanje. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhe kwenziwa Extraordinary Congress nyakenye. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi leAfrika owakuqala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.